Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokwazi kwenye ukuthi ngo-November last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe, njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama critical elections.
Amalunga enhlanganiso ye-crisis in Zimbabwe coalition atshengisele eHarare namuhla esithi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho.
Salphatha kakhulu lo daba sibili, and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emapulazini, even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqatha abantwana abancane ukuthi babasebenzele.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engalunganga emapulazini alima igwayi. Amabandla balisayele MDC thile leZANU-PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezingamalunga omanyano we-crisis in Zimbabwe coalition batshengisele eHarare namuhla baya kwethula incwadi yezikhalazo zabo edalele parliamente besithi bafuna kube lenguquko emithethweni eqondisa ukuqhutshwa kokhetho phambilini kokhetho lwalonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Nanxa amapolisa ebalele ukufola edolobheni kwathiwa bayebuthana e-Africa Unity Square, baqinise amakhanda bafola bebhoda lendawo behlabela ingoma ebezikhuluma ngokuqakatheka kokuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho, besola indlela amankampani athapha izindaba okubalisa ezimpapers le-ZBC abaqhuba ngayo umsebenzi. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uthi bona bakhankasela ukhetho oluqhutshwa ngendlela ukuze lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngo-November last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe, njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama critical elections lawa azasibisela ku-what we call i-constitutional order.
Okubacunulayo umswelanto uthi yimpendulo abayithole kunsukwana isanda kwedlula kusikhalazo abasethula eminyakeni emithathu edluleyo ngodaba lokuphuza wahulumende ukuguqula umthetho olawula ngezokhetho elizweni.
Sifuna ukuthi kube le transparency around the recruitment processes. Kasithabanga ngeconduct eyenzekayo I think 2 weeks ago lapho sabona uchairperson wezeki eseRussia elo kusimtsangwa, we became suspicious, especially in the role that is in Russia in terms of former elections across the world, particularly the United States.
Omunye wabekade kulomkhosi owenzelwe Africa Unity Square ngumnumzana Charles Nyoni oyebambisana lo Itai Dzamara ongaziwa lapho akhona emkhankasweni we Occupy Africa Unity Square owawudinga ukusuka esikhundleni kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Ukhuthaza abakubutho uNyoni ukuba baphume baphele kwezombusazwe.
Iqiniso sibili leli, namuhla silapha nje ukuthi sitshele amasosha alapha aseZimbabwe ukuthi hayi asibafuni entweni ezinalokho ewezombusazwe. Kumele bona babe nokuba kwazi umsebenzi wabo ukuthi ngokugcina uZulu ukuzitha ezivela ngaphandle. Kabachiyane lezinto zepolitics, kabachiyane nama-elections, kabachiyane lokumemetheka phakathi kwezinto zombusazwe, lezi zinto zama-politician lathi thina abantwana bakaZulu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Student Union Zinasu umnumzana Ashley Funye uthi kudingakala ukuthi uhulumende azimisele ukuletha linguquko.
Because it's still the process of what you know, we're advocating for our reforms. We cannot have an election when half of the employees are executing our soldiers. We cannot have election when Mnangagwa and his ZANU-PF, they make sure that they control the media. See, I won't have any ZPC. We don't have much publicity in the opposition. There's no much publicity on my independent candidate.
Akekho oshukunyeziweyo kulesi sehlakalo lanxa kuke kwaba lokuxokozela amapholisa ebavimba lapho betshengise ukuzinikela ukuyalahla amabhakana abephethe imibiko etshiyeneyo esangweni ledale lephalamende elingumgwaqo uNelson Mandela eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulokwephulwa kwamalungelo abantu abalima igwayi ikakhulu abantwana ngoba behlukuluzwa njalo besebenza bengelampahla zokuzivikela emkhuhlaneni ebangelwa ilumsebenzi. Embikweni wethu le lamuhla inhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise lolu daba njalo ixwayise amankampani ukuthi engathengi igwayi elilinywe ngabantwana ngoba bencindezelwa. Abantwana abakhulumela lihlanganiso babikwa besithi bafikelwa isiyezi kwesinye isikhathi behlanze nxa besebenza emasimini egwayi. Ukuhlaziya lumbiko ngokugcweleyo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana George Nkiwane ingxethi yecubungula eziphathelane lezisebenzi njalo owayengumkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU yena okhuluma ezimele.
Salphatha kakhulu lolu daba sibili and yinto eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emapulazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bathethile. Umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu into eyenza kube njalo ibuyanga. Abazali babengela lutho sebesephuma abantwana ukuthi bayisetshenzisa emasimini kungamelanga basebenze. Kule two issues lapho empowerment yokuthi ngabantu abakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini besiyakuncedisa lokho bengabhadala lutho hayi lokho asilandi lakho. But esikuselayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqasha njengabantu abadala ubabhadala. Aloko sekuyi-child labor and the child abuse yabesitholakala kakhulu lapho.
Alali yake likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba? Umthetho weZimbabwe uthi?
Hayi lapho wayesekela kakhulu, wayesupporta kakhulu. Even kuma-international forums, yilo lodwa udaba esathi singakhuluma ngalo, uhulumende naye asisupporte. But into esihlupha ukuthi akuna mithetho ngaphandle nje ngama-ayelo instruments. Ayabe khona but umthetho seZimbabwe esingathi wawukho singathi kathesi but ngesikhathi ngangumpresident mina sathi khuluma kakhulu ngokuthi akube lomthetho ukuthi umuntu uyatholakala ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesigqetho esibuhlungu lokana ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi ukhathe abantwana basebenze njengabantu abadala obabhadala izimali uzayenza ukuthi bangayi esikolo uzakwenza ukuthi bathole enye ikhuhlane engathi abantu akukhula belayo okungamelanga ithole laba bantwana abalele kule age. Kathesi ngendaweni naleyo kuthi kulama-artisan ama-mining lawa amakholokhoza lawa okungabantwana okuncane sathi kuthola kukhona thi ngoba sasenza ama-field visits ukuthi uzabathola bethole izindishi namabhabhu nemigqomo emikhulu leyi bezama laba nceta abadala kodwa kolapho bebhadalwa ngomuntu ebasebenzisa yena lo kwabekholokhoza kulabosinayiti ngale emapulazini belimigwayi kulama-pesticides asetshenziswayo khona ngale kunenge okutholakala and kungumkhuhlane ukuthi kuphambanisa abantwana abancane.
Labo ke abaqhatshi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela
uhulumende wazama sibili ngoba inasa sathi singabika kibo ukuthi hey kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing hayi babezama sibili but into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese ndingamangala ukuthi ama-China alaphana abaniki sebenza ama-protective clothing sasingaboni improvement and abaningi bakhona bayevilwa ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athi na we are protected by the government and akhona into elingasenza yona abantu athiwa vese selilwa ngenzani manje.
umnumzana George Nkiwane yincwadi ecubungula eziphathelane lezisebenzi. Wake wakhokhela njalo inhlanganiso ye-ZCTU lapha obekhuluma ezimele esegweru.
Yebo mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Mvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izakhamizi zemaNdebeleni seziveze imbono ehlukeneyo ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Abanye besithi bavela bavalelwa phandle kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse nguhulumende weZANU-PF kuze kube lalamhlanje. Kodwa abanye bathi sebefake ithemba labo ekusebenzeni kumbuso wezabelo owe-devolution. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inengi labantu lesaba ukukhuluma ngesimo sezombusazwe ezweni ngoba ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Abanye ngabathi bayesaba ukulandelwa ngabacuphi njalo lomongameli okhona manje umnumzana Emmerson Mnangagwa kabaka kuboni ukuguquka kwakhe kuzolo yakhe embi abayesabayo. Inengi labantu lithi konke okubi isigaba semaNdebeleni esibhekane lakho kusukelwa ilizwe lithola uzibuse umongameli Mnangagwa ebelesandla esikhulu njalo lokho kwaziwa la ngumhlaba bethi akulanto entsha abayikhangelele kuye ngoba ulocuku. Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi isigaba semaNdebeleni sasibeke ithemba kumabandla aphikisayo kodwa ithemba lelo seliphelile ngenxa yamabandla aphikisayo asemanengi kakhulu okuzakwenza kube nzima ekukhupheni ibandla elibusa ngocuku.
Ubuningi bama-political parties esilawo kathe selizweni buyatshengisela i-two things. Into yokuqala buyatshengisela ukuthi kungabe kule democracy eneleyo ukuthi lalowo nalowo azimele in terms of chapter 67 of the constitution. Second, buyatshengisela i-confusion. Ngoba uma sesikhangele ukuthi abantu balenjongo ukuthi babe le-ideology efanayo eyokuthi bachintshe iZimbabwe for the better. Angiboni sibili ukuthi lalo lalo angazimela yedwa sigcine sisiba namaparties adlula 100 abantu banganquba ikakhulu masesikangele i-opposition. Amanye amaparty akhona lokho engezelela edabuka eqhamuka ngelanga ngelanga.
Umnumzana Mthobeki Ncube uthi kabazizwa bekhululekile ngokungena kukaMnangagwa embusweni.
Asikuboni ukuthula ngoba ukuqala njalo kasimjabulani nemathebeni ngoba ukuqala wabulala bazathi ku-ground. So we are not happy about him.
Ibandla elibusayo abantu bathi alehlukananga lemikhuba yalo yokuhlukuluza abantu abatshengiselayo abakhuluma iqiniso kumbe abasola umongameli. Okungumqondo osekelwa ngumnumzana Lakson Maphosa isakhamuzi sakobulawayo.
Hayi lokho akukho lapha elizweni lele. Ngaze usukume uthi ayitoyite ugcine nobotshwa lokho efana nomgabe waphumayo.
Ukwethuselwa kubikwa sekuqalile emakhaya ngitsho lasemadolobheni. Nanku ibandla elibusayo licalwa ngokuthatha inombolo zalabo asebabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR. Unkosazana Netsayi Phiri uyalandisa okwenzakala kibo enkayi.
Mina ngisho sikuthi ukuthi khona abantu special emakhaya bayethuselwa belandelela ukuthi khona khona bekhangelelwa ama serial number ukuthi khona babhalisa njani ama picture lawana nxa kuyikuthi khona khona sebevota bona bezani bazahle bebona ukuthi wena usuvotele iopposition party engasiyo ZANU PF.
Umumo wezombusazwe eZimbabwe awukabi lenguquko ebambekayo lokho kungene umnangagwa. Amabhanga awala mali akula misebenzi abantu lokhe benyamalala abanye bayabotshwa mahlayana kuthi kwezombusazwe akucaci nanto ilizwe selilamabandla adlula ikhulu kungesi wonke azakuma kukhetho oluzayo. Kukanti emandebeleni abantu bathi kungaba nganeno uma uhulumende engalandela isisekelo sombuso kulandelwe umbuso wezabelo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokungananzwa kwemisebenzi yabantu abesifazana ikakhulu abalwa impi yenkululeko. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zababalisi veMelika ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ziphakathi kokukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungasekelwa kwenhlelo zemfundo elizweni. Edolobheni le-Oklahoma lele-Kentucky kulaba balisi abangaba zinkulungwane ezingamachumi amathathu abakhalale umsebenzi. Umongameli Julius Maad Bio usefungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe laseSierra Leone ngemva kokunqoba kukhetho oluphindiweyo olweRunoff ngemva kokungqikilana lobencintisana laye ekhanya laye ethole amavoti amaningi. USamura Wilson Kamara owebandla le-All People's Congress Party. Amabandla ezombusazwe abalisa ele MDCT lele ZANU PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo. Kodwa kulohlupho olulodwa amabandla la abikwa ehlangana lalo. Baningi kakhulu abantu abafuna ukuncintisa bewamele. Kwezinye indawo njalo kulokufuthelana phakathi kwamalunga edale labasakhulayo abafuna ukuncintisa ezikhundleni zalawa malunga abathi sokuyisikhathi sabo. KuZANU PF bakhona abafana lomnumzana Obed Mpofu abathi kabasafuna ukubuyela ephalamende ngakho kabasoze bancintise. Kodwa endaweni eziningi kuyadletshwana kuma-primary elections kumabandla womabili. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Khumalo lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Belief Gawule onguye osungule ingxoxo.
Okuqakathekileke kwikho kakhulu kwikwedlula zonke izinto lokhu yikuthi abantu banikwa ithuba lokuzikhethela. Ngokunjalo akukhathalekile ukuthi ama-CVs ngaba maningi kanganani, njalo akula kuxokozela ibandla lethu leZANU PF likhetha ukuthi abantu kabazikhethele izithunywa zabo kungela kuphanjaniswa. Kodwa kulabanye yes kuliqiniso ukuthi abanye bebefuna ukuvalela abanye. Kodwa ikhomishini yethu ekhona phezulu ngalo mkhokelo phezulu ithi abantu bengavalelwa, abantu bengasubmithi ama-CVs noma emaningi kanganani, bazahamba beyehlala phansi ikhomishini ephezulu ivete kuhle abantu ukuthi bayenelisa yini ukuthi bangene ngama-guidelines abekweyiphathi. Ngoba siyobonga ukuthi kungathiwa uyangeno, hayi, kodwa kule ndlela phela iphathi yalihlelile ukuthi umuntu wonke nje okwalifayayo ya qualify lapha ngama guidelines ayithulwa iparty lawo.
Makumalo siyazi kubandla lenu elani liphakathi kokuqhubha uhlelo olufanayo njalo banengi impela abafuna ukuncintisa. Liluphatha njani lani loluta?
Sina njengebandla le MDC likhokelwa ngubaba uadvocate Jamisa. Sesitshele abalandeli bethu abakuma structures ethu ukuthi abazizwa bele ntshukuntshu ukuthi bafuna ukumela uZulu waseZimbabwe sibakhiphe ebugqilini lobo. Isikhathi sesifikile ukuthi babise ama-CVs abo ebandleni lethu siwacubungule. Kodwa sonke siyazi ukuthi izihlalo lezi ngasoze zanele ama-CVs angenileyo. Kodwa esikukhuthazayo ukuthi kuma-structures yethu abantu abahlale phansi bakhulumisane esithi ngesilungu i-consensus. Kodwa kakutsho ukuthi siyabafosela ukuthi bakwenze khonokho. Nxa kwehlule i-consensus leyo sesizathatha ama-CVs lawa siwakhangele silandela imigoqo esiyibhalileyo njengebandla epha abantu abafuna ukumela uZulu ephalamende kumbe ekhansili. Silandele umgoqo, singabona umuntu ofake i-CV ehambelana lemigoqo le esiyifunayo kodwa bebaningi esikhundleni esisodwa. Kulapho-ke sesizahamba-ke kuyona leyi i-district uZulu ayekhetha-ke inkokheli abayifunayo ngaleso sikhathi.
Babugawule, bakhona abanye abangamalunga edalela ephalamende kubandla lakho abavinjiweyo ukungena kuma-primaries abathi bavinjiwe ngoba benakanelwa ukuthi ngamalunga e-G40. Ungathini ngalokho?
Lezo ngezangekhaya ntungameli. Hanje yabona umuntu esithima kiyo ulakhona kwano kwizinto kade kuhluphahlupha kuyo kwahluphahlupha njengoba sikhathe sesikuleli banga. Angeke ngikubalekele khona ukuthi kungaba labanye abangase befuna ukuthi bevalele abanye abababonayo ukuthi bengabadla ekhethweni kumbe bafunwa ngabantu bebaninda-ninda. Lokho kungabatholakala. Kodwa kade ningakahlangani lakho ukuthi ngikuzwisise ukuthi kungabe kwenzakale ngathi khonokho bese ngisithi ngabe kwathi singinika impendulo ukuthi kodwa ngokubona kwami abantu nje abayisaba abanye abantu abangabadla ekhethweni lapho.
Makumalo, ngize kuwe kwelakho ibandla sesibonile kwezinye indawo uthola kulelunga ledalela ephalamende elisebenza gadalala mpela. Ngiphe umzekeliso kulo mama uJesse Majome liqwetha uyasebenza kanzima kodwa bakhona abanye abafuna ukuncintisana laye kuma primaries. Liluphatha njani udabulo nje?
Akukhethelanga ukuthi ungubandlami nginje nxa sibaningi kuzamele sihambe ku-primary election. So sokuqakathekile nxa akade esebenza u-honorable wethu i-district yakhe izambisela ngoba ubesebenza kuhle lapho.
Ungayigqiba uthini khonapho baba uGawule?
Abanye bethu laba abangani bethu laba kwezinye amanye amaphathi ayiso la primary. Ngabona kwesinye isikhathi lapha i-MDC sithi yenza ama-primary bethwala abantu nalezimota besiyabasa kusenta eyodwa ye-constituency. Wona yabethwala uyabe ngomunye ucandidate ethwala abantu bakhe. Lo munye ongalama-resources ahlaya ehluleke kodwa efunwa ngabantu. So ungakhangela ikwenti labo babe ngakhondakta ama-primaries. Asiyo election kuriga loko ama-primaries ngendlela enjalo.
Akuyigqibe mama Khumalo, nansi indaba uGawule uthi akulama-primaries eliwenzayo lenza amadlwane nje liyaqilibezela.
Singathini uGawule vela ebandleni eselibulele ilizwe sesisifa ezibhedlela kakula mithi. Basiqambela amanga ukuthi odokotela amasosha ayabuya ezibhedlela empilo abantu bafa ekuseni emini ntambama beswela yena nje udokotela besehluleka ukubabhadala imirholo yabo besebenzile ngensuku zanamuhla. Anta bethu baye ezikolo emayunivesithi sithengisa izindlu lenkomo ukuthi labo ababengamadokotela ubone ibandla likababa uGawule libhadala abantwana bethu ama-$200. Kwelethu ibandla kasithwale abantu uyazibonela la ekwenzakala kulezi nsuku kumarali yethu. Asithwale umuntu laphana ngumzwangedwa ngoba umntwana waseZimbabwe usesidlwa luklubhu uma ngoyiselale eziko lina likhomba ngowaphakathi.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesiphatha amandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Izolo bekulusuku lokuvezela uZulu ingozi yabo maqhuphula kule United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngosuku lolu bekuhlolisiswa okumele kwenziwe emazweni amaningi lapho okulabo maqhuphula abangabulala abantu abangonanga lutho. Ilizwe leMelika lisebenza lamanye lizama ngamandla wonke ukuthi kugejwe omaqhuphula abahlanyelwa ngamalocacha. Ilizwe leli ledlula amanye amazwe ngokusekela ukuvikelwa kwabantu abalakho ukubulawa ngomaqhuphula lezinye izikhali. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika lafaka phose amabhiliyoni amathathu amadola, $2.9 billion, yokuvimba ukusetshenziswa kwezikhali ezijiyeneyo kanye lokugebha omaqhuphula emazweni alikhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjwe ukuba izikhali zingatholwa ngamalocacha labantu abangamahlongandlebe. Kusukela ngomnyaka ka-2003 ilizwe leMelika selincedise ukuthi kulahlwe izikhali ezijiyeneyo ezifika phose inkulungwane ezingamajumi amane, 39,000. Izikhali lezi zigoqela okuthiwa ngama-manpads okusetshenziswa ukudubula indizamchina. Kungaba lomonakalo omangalisayo izikhali lezi zingatholwa ngamalocacha. Uhlelo lwe-Mine Risk Education solusize abantu abaningi okumangalisayo ababelakho ukuthi babulawe kumbe balinyazwe ngomaqhuphula. Olunye njalo uhlelo olusiza abantu ngolwe-Survivor Assistance olusekelwa lilizwe leMelika. Ngaphansi kohlelo lolu, abantu abalinyazwa ngomaqhuphula bancediswa ukuthi kuphole izilonda zabo njalo benelise ukuzisebenzela nxa sebesilile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leBulawayo City seliqashe owayengumdlali weHighlanders ubekuThemba Ndlovu njengomsekeli kamqeqeshi walo uDarlington Lolo. Kubika uJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo weqembu leBulawayo City uJerry Spanda uthi bakhangelele ukuba uNdlovu aphathise kakhulu leli qembu njengoba bebevele bengiyela umsekeli kamqeqeqeshi kuleli qembu elikumnyaka walo wesithathu lidlala kusigaba sekhasi lePremier Soccer League.
Ya, ubeke sesimqhathile. Sicabanga ukuthi ukuthatha ubeke abuye kuBulawayo City kungayincedisa kakhulu iBulawayo City. Njalo lokuthi nxa elile team kumele libe lomuntu elikwazi ukuthi even head coach engathi engihamba but ibe lomuntu oyi-understandayo ovele ngowena.
UNdlovu udume edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lama-Warriors njalo ukuqeqetsha ukuqale ngesikhathi eqhatshwa ukuba ngumsekeli kaKelvin Kayindu kuqembu leHighlanders. Uphinde wasebenza njalo loKayindu kuqembu leHawmina njalo nguye obesele ezibambile esidukwini kuleli qembu ekubuyeleni kukaKayindu kwele Zambia. Kodwa ngeshwa elikhulu ke leli qembu lisuke labhuluka ungakaqali imidlalo yalonyaka yesigaba seCast Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo City lemihlomelo emine kumidlalo emine eselidlale lonyaka. Kodwa uSpanda uthi lesi simo sizaphanga siguquke ngoba abadlali bakhe bedlala kuhle kakhulu.
Ukudliwa khona okusenzayo kusiyenza ukuthi sicorrect ama mistakes amaningi, but in terms of field of play it's only that ukuthi ibhola liwina ukuthi uhlohlile kuphela, but in terms of play wonke amathimu asidliwe wona la ama why not. You can phone ucoach esidlalela ukuthi iBulawayo City injani ngendlela edlala ngayo. They will agree with me ukuthi khona hayi ibhola lidlalwa linathisa amanzi.
Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela ele Black Rhinos enkundleni eBarber Fields emdlalweni weviki lesihlanu kumidlalo yalonyaka ePSL. Ngimele iStudio 7 kuBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition atshengisele eHarare namuhla esithi afuna kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engafanelanga emaplazini alima igwayi, i-child labor ngesiNgisi. Mthwakazi kwanele okwamanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.